Ngibona le rescue package epasileyo ekunceda abantu as a welcome feature for umongameli welizwe uPresident Biden. Ngiyabona ukuthi wayethembisa abantu during the elections ukuthi the first 100 days into yakhe wayezanceda abantu bonke abakhathele okwakathesi lamabhizinisi athiwa ngama-small businesses ukuthi babanike uncedo lama-city council le-local government ukuthi i-distribute i-COVID vaccines in a timely manner. Esikubonayo these days ukuthi kuvaccinatewa over 1 million people a day. In the first 100 days ezikamongameli welizwe uBiden wayethembise khonokho and ukuthi abantu bazathola uncedo abalifunayo.
Ekuqala kwakuthiwe abantu abazathola imali yilabo abahola imali engange-100,000 ngomnyaka kusiya phansi, kodwa sokuguquliwe sokuthiwa izatholwa yilabo abahola imali engange-80,000 kusehla kusiya phansi ngomnyaka. Abanye bayakhala bathi ilokho kuzatshiya phandle abantu abaningi abadinga usizo lwalimali. Ulubona njani lolo daba?
Ukuthi bakhiphe i-threshold from 100,000, yayiqale i-120,000 to 100,000, kathesi ukuthi i-bill yona leyo ipase in the Senate bayifake ku-80,000. Ngoba bathi bona abantu abathola 80,000 and above, they don't need that kind of help. Either keep us 7 million people out of that threshold. But sithi okwakathesi hayi kuyabongeka lokho, ngoba abantu abaningi besibona lathi sebekhathele, amabhizinisi sevalwa. So this is a shot in the arm.